umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwazi ukuxoxisana nabo ababebotshiwe abatholakale bengelacala ngemva kokuba sowukhangele ukuthi umantshi wokuqalele kumbe singathi umthethondaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela labo abantu ejele. President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo lokuthi bazwa njani ngesikhathi ngokuthi sebephumile, njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelele ukuthi bazaqhubeka phambili besenza njani ngezimpilo zabo, njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwe entilongo kwababili labo.
Kodwa bona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa, njalo kuyini abaxoxe ngakho?
Bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa nguPresident Chamisa, esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe eliphethwe ngayo, njalo ngendlela ilungelo lwabantu malunga nabantu ephethe ngayo kuleli lizwe. Bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu, njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijeziso lezi kade bezifakele zamacala abangawenzanga. Kuxoxwe nje ngempilakahle yabo lokuthi ejele babonani njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani.
Umnumzana Chamisa uthe suka lapha siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu. Ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abebhodabhoda khona?
Uma wasithungamela uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe, njalo baphatheke ngodaba loku thola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo. Ngalolu hlobo ulokhu eqhubeka esiya phambili ngalolu daba, liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade esimnumzana uPresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana lokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi zihange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye, kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe, umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe. Ngibone ngani lokhu ikwade kusenziwa ngupresident. Siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu ole Citizens Convention for Change, luhlelo olungakhulula